Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo umhlaka 6 Mbimbitho 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyakulutshwana ukutshengisela ukuthi bamadasa ngodaba lokuthi abantu bayaregister ukuthi bayavote.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo layo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota.
Amazi sehamba isikhathi eside kakhulu. Sesizabuyela futhi kulokhanisa kwasihlupa futhi emalangeni. Emkhuhlane ohudo leke yabakhona bakithi tibili ukuthi amagetsi asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifanele ngoba hayi kunzima.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi esikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Kuthi iqhubekela phambili imikankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka loba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-Commissioni ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lwayo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu kubana bathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ekupheleni kwayena le iviki emhlaka 12 Mbimbitho. Umlondo loZindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wabo abawukhiphe izolo abezekhi bathi sebezaqala ukuya ezigabeni ezehlukeneyo bebhalisa amabizo walabo abafuna ukuvota lonyaka, njalo bathi lolu hlelo luveza ukuba sekuyisibanga saphezulu sokuqala samalungiselelo okhetho lwalonyaka. Incishi ezicubungula ezombusazwe lapha amabandla aphikisayo bathi kumele kube nendawo eziningi zokubhalisa ukuvota ikakhulu emadolobheni lapho kuhlala khona abantu abaningi, kodwa ngomnyaka odluleyo indawo zokuvotela zazinilutshwane kakhulu. Umnumzana Msondolo Ndlovu webandla lezaphu uthi kuqakathekile ukuba kube nendawo ezithe xaxa zokubhalisa ukuvota.
Kuyasijabulisa ukuthi uZeki uyafisa ukuthi ememezele ngokuthi abantu bayeregister ukuthi bavote. Kodwa ke inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, bathi bayenza iblitz. Iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyakulutshwana ukutshengisela ukuthi bamadasa ngodaba lokuthi abantu bayaregister ukuthi bayavota. Into ebalulekileyo kithi ukuthi ama-registration centers awabe maningi.
Okugcizelwe ngumnumzana Gift Siziva webandla le-Citizens Coalition for Change na othi kumele uZulu aphiwe ilungelo lokuvota njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe.
Siyamukele kakhulu indaba yeblitz eqala mhlaka 12 ifike mhlaka 21. Sikhuthaza abantu beZimbabwe bonke jikelele ikakhulu ntanga ukubana ke siye register ukuvota ngenxa yokubana udubo luseZimbabwe luphela kuphela nxa umuntu wonke engabhalisa ukuvota. So siye encourage abantu ukuthi bekhangele ukubana kuregisterwa ngapi abantu beregister ukuvota ukuze eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebelungile ukhetho esithi bayawethemba umsebenzi wezeki.
Sisephakathi kohlelo lokukhangela ama-structures ethu pheceleze okuthiwa i-cell building, yiyo ezasibonisa ukuthi singakayi lasekhethweni kathi vela bethu bangaki. Yikho ukuqakatheka kwama-structures. Asisobandla eliphomba ukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli, olama-politbureau members, olama-central committee members, provincial structures, ama-DCC, ama-district, ama-branch, uzuye fika kusele ngabantu be-ZANU-PF labo. And yiyo i-platform ezasenza sinqobe ekhethweni olulandelayo.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo laba mabandla ezombusazwe benze konke okusemandleni abo ukukhuthaza abantu ukuba babhalise ukuvota.
Sikhangelele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ifake indawo eziningi ezokubhalisa ukuvota, ikakhulu sikhangelele udaba lokhu indawo ezilabantu abaningi ezinjengemadolobheni lezinye izindawo lapho nxa sikhangele iZEC ama-constituents ewadwebayo ku-delimitation ukuthi kuhambelane le ndawo labantu abasendaweni zonalezo, ngoba sikhangela i-census isitshengisela ukuthi amadolobha ethu asilabantu abaningi kakhulu, kodwa abaningi abantu laba abarejistanga ukuvota kakhulu eBulawayo, leHarare, lezinye nje lamanye ama-towns.
IZEC yazisenjalo ukuthi izaqala imizamo yokufundisa uZulu ngokuphawula kwemingcele emitsha i-delimitation, isithi leyi yodwa indlela yokuba abantu bazi indawo abazavotela kizo lonyaka. Uhlelo lolu luzawuqala mhla ka-12 luphele mhla ka-21 Mbimbitho. Ukuthi labo abayabe belokhu befuna ukubhalisa ukuvota bazagcina ukwenza njalo ngemva kwamalanga amabili uMongameli Emmerson Mnangagwa esiyazise ngosuku lapho okuzavotwa khona. Ngakho-ke iZEC ithi isizamelela ukuba uMongameli atsho lolu suku njengalokho okushiwo isisekelo sombuso, kuthi ngemva kwalokhu izahle itsho ukuba uhlelo lokhetho lumi njani. Ngimele iSuthu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi esikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Ikhansili yaleli dolobho yethule umbiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema lelefenil lapho kupontshwa khona amanzi kuphazanyiswe ukuhamba kwamandla kagezi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo, ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ikuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo, owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engumgcini sikhwama we-Water Executive Council, uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Kundaba le yokuthi ngenxa yokuthi khona amaphampu ngale asapompi kuhle amanzi sokwafekta izakhamizi ukuthi zingatholi amanzi in time ngenxa yokuthi izesa ile problem. Yes, yakuzwisisa izesa is affecting every business sector. Ukhokheli ikakhulu obuya bekukhangelelana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council were not happy, were not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo semzini weMganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Amanzi asehamba isikhathi eside kakhulu. Njengezizalwane zakoBulawayo sesizabuyela futhi kulokhana esike sahlupa futhi emalangeni adlulayo, ezinyanga ezadlulayo. Imkhuhlane yohudo le kuyaba khona bakithi. Yinto esisingani sesiye sabela kakhulu sibili ukuthi amagetsi la asehamba sesenze ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo, ngoba hhayi kunzima. Amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke. So sesisabela konke labantwana besikolo bakithi, ukuthi njengoba abantwana besikolo abaye babesuka endaweni ezithiyeneyo.
Inkosikazi Suku Oluhle Mathuthu, omunye wezakhamizi, uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami, bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela uhlupho olukhona kathesi njengezakhamizi. Sake sakhuluma layo ikhansili last year ukuthi ayizame ezinye indlela, ingathembeli kuzesa kuphela, ngoba sizahlala sikhala ngohlupho olulodwa. Singakhangela kathesi isikhathi siyatshintsha. We cannot afford ama-generators, kodwa akufakwe ama-solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansile yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi namuhla ngemva kokuvulwa kwezinye indawo izolo okwamahola amane. Ngemva kokuna kwezulu, amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leNsiza linesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni inamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iMawancema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iAphancema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe eZimbabwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka loba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Ibandla le-CCC lithi amalunga we-ZANPF aphazamise imihlangano yabo eMondoro le-Rafingora loba bebevunyelwe nje ukwenza imihlangano le ngamapholisa. Ibandla le-ZANPF lona lithi selidinga amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abakubandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi iqhubekela phambili imikhankaso yabo loba enye ivinjwa ngamapholisa. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi kunzima ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Ukhankaso lwethu njengebandla le-MDC lusaqala lusahamba kuhle, aluhambi kuhle ngenxa yokuthi imihlangano yethu iyavalwa, abantu basevalweni, bakhankasa besevalweni. Ngokuthi ukuze siyenze imihlangano emkhulu, angithi kumele siqale sihlangane ezindlini zabantu, sihlangane ezindaweni lapho abantu abahlala khona. Manje khonokho yikho okuhle kuvalwe ngamapholisa. Umuntu angavelenza umhlangano endlini selale landelwa ngamapholisa ukuthi ubusenzani, ubulobani, bekuthiwana, abantu babesebesesaba. So kulohlupho olukhulu khathesi abantu balo kwesaba ukuthi benze imhlangano. Kodwa njengebandla kungatsha eziphezulu sesenzile wonke amalungiselelo okuthi ukhankaso lwethu olwamarali, olwama-door-to-door, olwama-roadshows luzahamba njani. Uhlelo lwakhona lonke sesilubekile nje. Sike saba la imihlangano esingazange sibe lohlupho ngayo eManikaland, kuyona limpela veke khona la kubocholocho la kubolupane, okutshengisele ukuthi abantu i-MDC basayithanda, abantu basakhangelele ku-MDC ukuthi impilo zabo ziguquke. Ngokuya kwesikhathi abantu baza kubona nje kubuyela kusiba yi-MDC yona leyana yakudala, ngoba silokho sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke, abantu babe lempila kahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Traimo Mpofu okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Silibandla le-CCC sisebenzisa zonke indlela esizibona zisebenzela ukubana sikhankase lokubana inhlilo zethu zifinyelele ebantwini. Esiya kunanzelela ukuthi amapholisa azama ngendlela zonke ukubana asetshenziswe yi-ZANU PF ukusibisela emuva, kodwa asikusoze kusehlule ukuthi sikhulumisane labantu, siyazihambela thina mathupha kathe singenhlilo zethu ezitsheneyo, kathe sile riphwena le esiyenza silugatsha lwabatsha. Siyayifikisa ebantwini, siyakhulumisana labantu emizini yabo. Akula muntu osiyalela ukuthi sifike emzini yabo. Umuntu olelungela ukusiyalela ukuthi sifike emzini wakhe nguye umnikazi womuzi. Manje pho-ke kukhanya abantu bayasithanda, so kuyasijabulisa kakhulu ukuthi siyafinyelela ukuthi sikhulumisane labantu bona uqobo. Kodwa siza kwenza kasoze sime kuyala silwisana le nkululeko, ikakhulu nxasikhangele ukuthi amapholisa asesetshenziswa yi-ZANU PF ukubana asivimbe ukukhankasa kwethu. sizathatha amanye amanyathelo athize okuzayenza ukubana amazwi ethu azwakale njalo amapholisa akubone kufanele ukuthi asebenze professional nokuthi kusetshenziswa ngelinye ibandla lezombusazwe. Hayi, ukukhankasa siyakhankasa asimanga. Ihlelo zethu ziyafika sile bantu njalo sithemba lokuthi ukhetho lolo luzayo siyanqoba noma kanjani.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF njalo kudale le-Central Committee kubandla leli uthi sebedinga amavoti ayizigidi ezinhlanu akamnangagwa.
U-2023 sefikile. iZANU-PF ibandla labantu asobandla elithi liqalisa ukungena ebantwini likhankasa ngenxa yokuthi sosifikile eminyakeni yokhetho. Thina siyibandla elibunjwe ngabantu, ibandla elabantu elalungiselwa ukumelela izifiso zabantu. So iZANU-PF ikhona ebantwini, ibivelise ebantwini. Esesikwenza nje kathesi kulonyaka yikukhuthaza abantu ukuthi bebhalise lokulobisa ukuvota. Okwesibili esikukhuthaza ebantwini ukuthi beyenze konke abakwenzayo, bekhankasa ngendlela ephakimeyo, ngendlela elomanyano, indlela elokubambana njalo ngendlela elokuthula. Siyakwazi ukuthi abanye abavele besesaba ukudliwa bayaqalisa inganekwane ezokuthi batshayiwe, bayaqalisa inganekwane ezokuthi kulokuqilibezela. Kodwa ngenxa yokuthi batshaywa yikuthi bona bayaphuza ukungena ebantwini, babuya kufela ebantwini sebezocela ukuvotelwa. Yikho-ke thina njengenhlanganiso yeZANU-PF sikhangele ebantwini ukuthi hayi, liyazibonela ukwehluleka osokwenze i-CCC emadolobheni. Siyabona ama-pothole, siyabona ama-switch, siyabona amanzi aphonga ukuhamba, siyakubona ukwehluleka okungaphezulu okwenzakalayo. So abantu sebekwazi ukuthi kumele bakhethe ibandla labo elizabanceda libakhiphe kwintini ezinjengalezi. So thina njengoba siku 2023 into esingayitsho nje ukuthi hayi, umnyaka kade siwumelele, umnyaka umnyaka wokukhetha, umnyaka wokuqiniseka isifiso zabantu ngokubisela iZANU-PF embusweni, ukuze iZANU-PF iye phambili ngodaba lokulungisa impilo kahle zabantu, iZANU-PF iye phambili ngodaba wempumelelo yabantu lokukhulisa isizwe sethu ngezinto ezibambekayo ezinto yeZANU-PF. So thina sithi hayi, sesifikile ku-2023 njalo abantu bazakhetha ibandla abalaziyo ukuthi ibandla elalwela inkululeko, elilwela kathesi inkululeko yempumelelo yabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula okusemthethweni insuku zokhetho lolu kumaviki azayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Umhlangano wesimashumayi isithupha lasikhombisa wabesifazana wenhlanganiso manyana wamazwe omhlaba owe the 67th session of the UN Women Commission on the Status of Women uqale eNew York khonapha eMelika namhlanje. EleZimbabwe limelwa ngabesifazane abavele kuhulumende, abenhlanganiso ezizimeleyo lezimela amalungelo oluntu kulo mhlangano ozagqitshwa ngolwesihlanu lweviki ezayo mhla ka 17 Mbimbitho. Indingimba yomhlangano lonyaka ngethi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika wethekelele esigabeni se-Alabama ngesonto elanda umbuthano wokunanza iminyaka phose engamashumi ayisithupha kwabalisihlakalo se-Blood Sunday kuleso sigaba. Lesi sihlakalo kulapho okwabulawa abensundu abaningi betshengisela ngokuthula edolobheni leSelma befuna ukulinganiswa kwamathuba ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuqedwa kobandlululo. Usiba lukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis ukhulume phambi kombuthano wabebandla lakhe lama-Republicans owenzelwe eRonald Reagan Presidential Library esabelweni seCalifornia. Ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi leli lingaba ngelinye lamanyathelo akuqala okuziveza ukubana laye ukhona emncintisweni wokudinga ukuvotelwa esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo oka-2024. unobhala obona ngezomvikela uhulumende wemelika u-US Secretary for Defense Lloyd Austin ubike namhlanje ukubana ukuthunjwa kwesigaba seBakhmut ngabebutho lakwele Russia kwele Ukraine akusoze kwaphambanisa ukuzivikela kwalelo lizwe ekuhlaselweni ngele Russia. Utsho la mazwe ekuqaleni kohambo lwakhe lokwethekelela emhlubulweni owe-Middle East oluqale kwele Jordan. Abebutho lakwele Burundi babika ukubana iviyo lebutho labo selifikile kwele Democratic Republic of Congo ukuyaba yingxenye yebutho lomanyano wamazwe omhlaba elincedisa umvikela wase DRC elilwisana labahlamuki. Leli butho lomanyano libunjwa ngamasosha avele emazweni ayisikhombisa angentsholanga nalanga kwezwekazi le-Afrika eliqalele umsebenzi ekupheleni kwanyakenye ukuyalwisana labahlamuki abe-M23 Rebels. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ingcweti zezempilakahle zithi eleZimbabwe lilakho ukuncedakala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ngokuthathela phezulu amathuba aphuthumayo okwenza izifundo zobungcweti kulomsebenzi ezinikezwa ngamakolishi emazweni athuthukileyo kungelambadalo ngenhlelo zama-scholarship. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcitshi lezi zithi ulwazi olutholakala emazweni asethuthukile alemfundiso esebenzisa imitshina yakulezi nsuku lungadibaniswa nabafundela limisebenzi eZimbabwe kungaba lempumela enhle okumangalisayo. Umnumzana Patrick Korwa omela amakolitshi afundisa ezempilakahle kwele India uthi ulwazi olukhona luhle njalo lungaphathisa kakhulu.
Yeah, the medicine technology is going at par with
technology. Lendlela ezikhona ziphezulu okuyizo esizethulela isifundi ukuze siphenduke kuleli zingcitshi esivuthiwe engahle isungule ukuphathisa ilizwe leZimbabwe labantu balo.
Uthi banikeza usizo lwama-scholarship olufika kusilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa lengxenye 75% yenhlawulo yonke njalo balezifundo eziningi ezijejeneyo ezigoqela i-ophthalmology, medicine and surgery, dentistry, radiology, radiography, physiotherapy le-veterinary medicine phakathi kokunye okululwazi-ke oludingakalayo kakhulu kuleli. Umnumzana Bona Shiao omela ikolishi le-Panadindial University uthi banikeza izifundo ezivulela amasango kwezempilakahle ekolitshini lakhe benikeza uncedo lwama-scholarship.
This course can help to get into any government field or any
izifundo ezilungiselela isifundo ukuba sithole ukuqhubeka siyofundela ubongi la kuma college achiyeneyo.
Umnumzana Mudasa Nike wa college le MIT World Peace University etholakala esigabeni sekune kwelamandiya owangena le umhlangano wokuhuga izifundi ukuthi ziyefundela kulelo yazwe uthi ukufundela umsebenzi wokulungiswa kwemithi owe-pharmacy ezweni lakhe laye njalo lungaphathisa kakhulu ngoba belohlelo lunye lokuphathisa-ke ngenhlawulo yama-scholarship ayisilinganiso sokuyingxenye yekhulu 50%.
Some students get a thorough knowledge of the pharmaceutical industry so they can work as pharmacists.
Zifundo zijulile zifundisa yonke indlela yokulungisa imithi ukuhlola lokuhlela ukuthi isebenza njani ngendlela yalezinsuku.
LeZimbabwe libikwa labamba umsebenzi omkhulu wokuthuthukisa ukufundiswa kwabongi kuleli ngomnyaka ka-1985 kusiya kumnyaka ka-1990. Inani labodokotela bamazinyo ama-dentist laengezelela ngaleso sikhathi ngendlela enhle kakhulu. Lokhu ngokutsho kwe-Health Professions Council of Zimbabwe. Kodwa-ke odokotela basuka bangena-ke kudubo yokufuna ukuyasebenzela ngaphandle kwelizwe. Kwathiya ke ilizwe selibhekana lokusilela kwabodokotela abafana lama-oncologists, ama-ophthalmologists, ama-surgeons, ama-neurosurgeons, lama-radiologists, ama-pediatricians, ama-hematologists, lama-anesthetists phakathi kokunye. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga wazise abakade besemhlanganweni owenzelwe Victoria Falls ukuba uhulumende sevumelane ukuba edinge njalo indlela zokulungisisa inkinga ezibhekana lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela inkinga ezifana leholo, ukusebenza okuhle lokudingakalayo kumsebenzi wabo kunye nendawo zokuhlala lalokho abangakusebenzisa besiya emsebenzini i-transport. Kwele Zimbabwe, izifundo zezempilakahle lokhe ziqhutshwa emakolitshini amalutshwana agoqela i-University of Zimbabwe Medical School of Health Sciences, i-National University of Science and Technology NUST, le-Harare Institute of Public Health. Ngimele i-Studio 7 e-Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngakhohlwa ukubana ku-live talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwalonyaka lapho abamabandla ezombusazwe asebeqalisile ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Ngakaphethe uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lokuphuma ujumo ibhalisa abantu ukuba nabathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ikupheleni kwayena le iviki mhla ka 12 Mbimbitho lusiyaphela mhla ka 17. Izakamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilende ukukha amanzi ezikojo ngemva kokuvala kwamanzi lawa iviki yonke. Ikansili yaleli dolobho yethu le impiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema lelefenil lapho kupontshwa khona amanzi kuphazanyiswe yuhamba kwamandla akagetsi. Kuthi ke iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka lobanje. Abanye bekhala ngokuthi ngokungaphathwa kuhle ngamapholisa. Ibandla eliphikisayo ele CCC lona lithi amalunga awezanu PF aphazamise imihlangano yabo emangweni oweMondoro kanye laseRafingora. Lobanje bebevunyelwe ukuqhuba leyo mhlangano ngamapholisa. Ibandla lezanu PF lithi selidinga amavoti angedlula izigidi ezinhlanu 5 million ukusekela ukuvotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.